Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhalekhukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi, kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo lindlela. Abantu sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa umakhalekhukhwini.
Ama-charges akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transaction, kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba use-charge i-tax nxa usenza ama transactions zona lawo.
Ukutshela uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabangabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, sekumele kube lama security measures aqinileyo, ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana ifoni ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhalele ukuthi izimali zangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu, othi ukucilwa sekungani kwenzakala. Ingingazuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqina abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Kesizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ocubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili, uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikulichinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa abathengi silungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza. Kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzes akubhadaleki kuhle, ngoba kwesinye isikhathi babesithi i-network yabo i-down. Kodwa lichinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi into leyazi akufuni ngakuthi i-economy yethu iphansi kangaka. Lokhu-ke senza kanti iyafosa ukuthi yenzani nikhona lokho kuphela nemali ifuna lingafuni. Kusuka ngoku imadlana khona kokhona abantu uyawufuna ukuthi lawo kumbuthele kuyimali ukuthi abanye emzini lapha emakhaya lapho abantu abasebenzelayo abanye. Awungekho amthi ukuthi yenzini i-mobile banking umhlasela kuphi ngaphi. So i-economy yethu ngesimo yiyo khona. Bakithi ayikafiki lapha sengathi khona abantu sebekwamukele ukuthi yes, i-mobile banking yikho kumele sikuyenze. Kuyanceda sibili ngakuthi khona kwazi ukufuna ukuthenga nje kuphela abantu abantu kusebenza i-case. But abantu i-Zimbabwe yishesha i-economy leyo la uyakwazi ukuthi lokhu ne-informal. So umuntu amtshela ukuthi njabuthe njakwenzela ku-mobile banking ukwenza kufakela kwikho case, abavumi abantu abaningi.
Ngobunzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo sebebanjwa ngamandla ukusebenzisa indlela yabomakhalekhukhwini, osokubone amankampani abalisa i-Econet, Net1 le-Telecel esiba lenzuzo enkulu.